Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 11 kuNtulikazi 2023 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje
umhlangano nosibize abantu abaconcerned ngama elections, ama political parties lamanye ama stakeholders. Njalo lapha sihlangene ukuthi sibonisane ukuthi i election le buyayo singayibamba kanjani ukuthi ibe free and fair, njalo ingabi lodlame, abantu bakwazi amalungelo wabo.
Abe commission ebona ngamalungelo oluntu eZimbabwe Human Rights Commission baqhube umhlangano kobulawayo namhlanje obujonge ukukhuthaza ukuqhutshwa kokhetho olulokuthula.
Bathi amavenue lawo ethi sethethwe ngamanye ama-political parties, sesithumele inhloli zethu sabona ukuthi akula party ethi sibhuke phambi kwethu amavenue lawo.
Amapholisa abikwa enqabele ibandla le-Citizens Coalition for Change ukuthi liqhube imihlangano yalo emibili egokwe ngolwesine. Umongameli Joseph Biden weMelika usezwekazi le-Europe emhlanganweni we-NATO omayelana lokuhlenga ele-Ukraine elizweni elizivikela empini yokuhlaselwa ngele-Russia. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulomsakazo. Abe commission ebona ngamalungelo oluntu eZimbabwe Human Rights Commission besebenzelana labo manyana we-European Union labe Raoul Wallenberg Institute namhlanje baqoqe umhlangano kobulawayo lamabandla ezombusazwe lomphakathi labenhlanganiso ezizimeleyo. Lo mhlangano obujonge ukukhuthaza ukuqhutshwa kokhetho olulokuthula bavumelana ukuba kungabi lo yedwa kobulawayo ozaphatheka kudlakela. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
Linkuthazo iphuma ngesikhathi iningi selibona ukuqansa kwezehlakalo zodlakela endaweni ezehlukeneyo zelizwe. Umsekeli kamgcinisihlalo weZimbabwe Human Rights Commission, uDokotela Dorothy Moyo, ukuthaza ukuqhutshwa kokhetho oluhlonipha amalungelo oluntu.
Umhlangano lo sibize abantu abaconcerned ngama elections, ama political parties lamanye ama stakeholders abe elama roles ayehlukeneyo ku election ka 2023. Njalo lapha sihlangene ukuthi sibonisane imbono yokuthi i election le buyayo singayibamba kanjani ukuthi ibe free and fair, njalo ingabi lodlame, abantu bakwazi amalungelo wabo ngesikhathi sokhetho lo. Hayi, udlakela asilu kumele ukuthi lwenzakale ngesikhathi sama-election, ngoba i-constitution ikliye ukuthi ama-elections kumele abe held in an environment e-free from e-violence.
Unkosikazi Gurai Makumbe, umqondisi wezikhubeko eZimbabwe Human Rights Commission, uchasisa ngamacala aselethwe kibo okwephulwa kwamalungelo oluntu.
Sesireceive ama-cases kuka 2023 it's 438 okwakhathesi, and then awe ma-election related complaints sile 61 amaningi angikhona ngawe-food aid le into asama-agricultural inputs abantu abanikwayo.
Unkosikazi Pretty Kwadzikwa, umsekeli wezokhetho eZimbabwe Electoral Commission kobulawayo, uthi sebelengwalo zokufundisa ngokhetho ezeBraille.
Sesile-Braille ye-VE ukuthi laba abalimeleyo benelisa ukuthi bezenzele ukuzibalela bazwisise ngakho konke okuyabe kufunakala.
Amabandla ezombusazwe angene umhlangano walamhlanje bawamukele ngemibono ehlukeneyo. Unkosikazi Helen Ziriva, ilunga le-Citizens Coalition for Change, uncome umhlangano walamuhla.
Umhlangano muhle ka kakhulu but iproblem ekhona ngeyokuthi umhlangano uyaba khona yonke into sifundiswe but akula implement ezinto ezabe sezenzakala lalezi esiyabe sizizwa emhlanganweni ziyabe zishiyene khatshana ngalokho okuyabe kukuground khona lokho konke okwenzakalayo akula maqiniso even i-voter education yangkhona alibathola abantu abantu babezihambela le hila ukuthi bafundiseni abantu kuground abantu abalalwazi indaba ye-voter education
ilunga le-Politburo kuzano PF umnumzana Elfas Mashaba yena uthi ujabulele uhlelo olwe braille
ililungelo lawo abantu abangabona ukuthi I think kufuze sina lesisikhathi zinjengelizwe sibe sesifikile kuleso sigaba ukuthi labo bekwanise ukuthi bevotelwe ngoba kusisikhathi umuntu yathi ngicela ukuyavotelwa encediswa omunye umuntu engasafaki lo muntu amfunayo
umnumzana Darlington Moyo obona ukuqoqa inhlelo kobulawayo kubandla le National Constitution National Assembly upha umbono wakhe
ngomhlangano oright osifundise ukuthi kumele kube lama free elections kungabi lokungcindezelana abantu kumele befundiswe ngama human rights ukuthi umuntu wonke ulelungelo lokuvota free and fair kungela ukuyethelana lokunye
izehlakalo zobudlwangudlwangu lodlakela lokulwisana kwezombusazwe ngaphambilini kokhetho olwenziwa ngenyanga ezayo kancwabakazi lokhu zisanda kungalesi sizathu abezimbabwe human rights commission besithi baqoqe umhlangano wanamhlanje ukuba bakhuthaze inkokheli zamabandla ombusazwe uzulu inkokheli zomdabu ukuba bengaphatheki kudlakela ngomgqibelo odluleyo umongameli emason mnangagwa wezanu PF ekhuluma emhlanganweni webandla lakhe omkhulu owerally ukukhankasela ukudinga usekelo kukhetho emagunje laye ukhuthaze uzulu ukuba engaphatheki ukudlakela ngimele umsakazi westudio 7 wobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
Amapolisa abikwa esenqabele ibandla le-Citizens Coalition for Change ukuthi liqhube imihlangano yalo embili eGwaqwe Central leGwaqwe Kambunyoni ngolesine ngoba esinye esithi kuleminye njalo imbuthano ngalelo langa okuzabangela ukuthi engenelisi ukulondoloza ukuthula lokhu kuza ngemva kwencwadi elotshwe lugatsha lamapolisa olubona ngeziphathelane lokhetho luxwayisa abanye babo ukuthi bengavimbeli mahlana amabandla aphikisayo ukuqhuba imihlangano yawo ngoba kuzabangela ukuthi ukhetho oluzaqhutshwa ngenyanga ezayo kuthiwe belungakhululekanga. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi uthi incwadi le ayithulwanga ngokusemthethweni njalo basadingisisa ukuthi ngubani wabangela lokhu. Utshele iStudio 7 lamhla ukuthi kakemukeli umbiko ngoku zinjwa komhlangano weGwaqwe okunenge ngalolu daba sikuzweni kungxoxo esiqhube lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafa
nabantu abangathembekanga izolo lokhu bakhuphe ingwaliba namapolisa etshengisa ukuyangeka besithi bona abantu ama-political parties kawabe lemvumo yokuhlangana bakhankase njengoba kuyisikhathi sama-election sesisizwa ukuthi eGwaqwe balise amarabethu amabili thina sifuna angu-4 bathi bona ama-venue lawo ethi sethethwe ngamanye ama-political parties angaqanjwa ngegama sesithumela inhloli zethu nama-structure ethu sabona ukuthi akula party ethi sibhuke phambi kwethu ama-venue lawo izinto ezenzelwa International Gallery izinto ezenzelwa abantu bakhatshana ama-United Nations lama-organization afanana le-AU le-SADC ukuthi hhayi izanu PF sisenza izinto ezilungileyo phambi kwama-election kwenzela ukuthi bangahlukumeza abantu labana bafike bavume bathi ama-election enzwa kuhle badinga ubufakazi bamanga bona besazi ukuthi bazahlala benqabela abanye abantu lama banja eze politics ukuthi bakhankase. Kuba nzima ngenxa yokuthi izanu lamapholisa sokusobala ukuthi izimbila zantabanye. Ngenxa yokuthi bephula iconstitution yeZimbabwe, bephule Electoral Act, bephule iSADC, Guardians of Free and Fair Elections, bazenzela umathanda ngoba bona bayesaba ukuthi bavule amasango afana nayo esid free and fair campaign. Kutshengisa ukuthi bona bazimisele ukuthi basebenze bodwa, bakhankase bodwa ngesizathu sokuthi bayesaba ujaha le-CCC ngoba sebebonile ukuthi i-CCC singenile emakhaya lapho babesithi iZanu-PF strongholds emtoko, eMount Darwin, eBinga, leko lakoGudu, ngathi izinto zizo indawo yonke baphonga ukuthi chethe 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 si umfana kangeni.
Ibandla lakho lizathatha nyathelo bani ngalolu daba?
Sizabe lokhu sikhankasa singameleli ukwenza amarali. Amarali siyabe siwenza kodwa kathesi sesilama strategy amatsha engasoze sitshele abantu ukuthi sikhampena njani ngoba bangaphinda bayevala imilindi yethu ngoba ngabantu abathukileyo abasebesenza njengenkukhu eqinye ikhanda ebaphonga upapazela lapha lalapha ngesikhiwa sithi they are panicking because they are scared of the young men. Advocate Nelson Chamisa, lebandla labantu iCitizens Coalition for Change, people say hayi ingalahli themba abantu laba vele sebedliwe abasafunwa ngabantu sebephonga uzama amacinga lobucili ukuzama ukuvalela abantu besebenzisa amaphoyisa basebenzise amakhothi basebenzise ifazi. Hatshi konke lokhu kuyize ngoba ibhiza seliphumile esitebeleni sokusale nje ukuthi siyevota sinqobele abantu ngoba iZimbabwe ngeyabantu bonke jikelele hayi ACCC kuphela.
Lo ngumnumzana Felix Magalela Mafasi Banda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC esixoxelaye ekwabulawayo. Umongameli Joe Biden wakwele Melika ukuzwekazi le-Europe lapho akhulumisana lenkokheli yamazwe akumenyano we-North Atlantic Treaty Organization kumbe NATO ngobuhlenga ele-Ukraine elizivikela empini eyesabekayo eyadalwa ngele-Russia. Umhlangano lo uqhutshelwa kwele-Uthenia lapho okukhulunywa ngokugoqela ukunikeza ele-Ukraine izikhali ezilohlonzi ukunakekela iziphepheli ezivela kulelo lizwe. Lokunye enye inkokheli yamazwe la isola umongameli Biden ofisa ukunika ele-Ukraine izikhali zama-cluster bombs abathi zilakho kulimaza lokubulala abantu. Abanye njalo abakubandla likamongameli Biden elama-Democrats bayayisola imizamo le besithi akulunganga ukusebenzisa izikhali lezi. Okwamanje ele-Sweden selivunyelwe ukuba lilunga le-NATO kusakude ukuba ele-Ukraine lingene kumanyano lo ngoba imithetho kayivumeli amazwe lapho okuqhamuke impi ukuba angene kunhlanganiso le. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube we-Studio 7 uxoxele lo mnumzana Dan Moyo olandela ezombusazwe.
I-NATO ipolicy yayo ithi ma ufuna ukuba lilungu le-NATO kumele ujoyine kungelampi elizweni lakho. So i-Ukraine inkinga ukuthi kulempi khona manje le-Russia. So ingajoyina i-NATO sokuzomela ukuthi amazwe e-NATO lawo ajoyine leyo mpi. And I think amazwe amaningi avumelani lakho lokho ngoba babona kungaqala i-World War 3 ngoba siyazi ukuthi i-Russia ilizwe elinama-nuclear weapon. So mali ngabona ukuthi selifakwe khoneni kungenzi anything ingenzeka lapho bagcine be-release lama-nuclear umhlaba wonke ushabalala.
Ikuzwakala njalo ukuthi uBiden mfisa ukuthi anikele Ukraine ama-cluster bombs kodwa abanye bakhe bangani bayanthikisa kakhulu ikakhulu lapha kubandla lama-Democrats njalo labanye amazwe khona ngale kuzikazi ve Europe ubona njani khona
ama cluster bombs abhanwa emazweni amaningi ukuthi akumelanga asetshenziswe ngendlela asebenza ngakhona ama cluster bombs ngoba adubuka all over the place and awungeke ukukhone ukutargeta indawo eyi-1 nge-cluster bomb because lapho uphosela khona i-cluster bomb kumele u-expect ukuthi azodubuka mahlambe nje all over the place ku-affecte lama-civilian. So amazwe amaningi awabhana ama-cluster bomb but sibona ele Russia lona liwasebenzisa e-Ukraine. So umbuzo then obuzwa ngabantu ukuthi how manje sizoyekela abantu be-Ukraine bephumba ukubulawa i-Russia isebenzisa ama-cluster bomb, why lathi singayinikezi i-Ukraine ama-cluster bomb? Kulapho-ke umnumzana uBiden angene khona wathi yena ubona kuyinto e-right kakhulu leyo yokunikeza i-Ukraine ama-cluster bomb noma nje indaba kudaba lolu lungekho popular kwabanye abakhokheli lapha e-America labanye ama-allies awe-United States ese-Europe lapho ama-cluster bombs abhanwe khona.
Ye, ubona ngazani kodwa kuyaphumana emhlanganweni wonke lo omkhulu wenzelwa khona ngale we-NATO?
Into engiyibone iqakathekile ezophuma lapho yikubambana kwe-NATO ekuvikeleni i-Ukraine kule mpi yayo le-Russia. I think uVladimir Putin umongameli weRussia wa miscalculate kakhulu ecabanga ukuthi Ukraine izobe iyodwa isozithole abantu abazoyincedisa kulempi. Kodwa ke sibonile ukuthi iRussia siyehlulekile yazama ukuthi thathe iKiev yahluleka and mase sizwa ngabantu atheli wendaba basitshela ukuthi iUkraine actually isithathe back iterritory yayo edithathwe iRussia njalo futhi baya-advansa and sibonile laserussia kusiba lokungazwisisani phakathi kuka Putin le-Wagner group ekhokelwa ngu-Prigozhin.
Lo ngumnumzana Dan Moyo ingcwethi ecubungula izombusazwe obexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ese-Virginia khonapha kwele Melika. Abekhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission bathi baphakathi kokubhalisa labo abafisa ukuzobona ukhetho luqhutshwa ama-observers kanye lentatheli izindaba. Lokho kwenzelwa ekolitshini lababalisi eleBelvedere Teachers Technical Teachers Training College eliseHarare kusukela ngo-8 AM ekuseni bevala ngo-4 PM emini yantambama nsuku zonke. Intatheli izindaba zonke ezidabuka elizweni leza kwamanye amazwe zibikwa zimele zithole imvumo kwabezek eyokuthi zivunyelwe ukungena endaweni zonke zokuvotela ama-polling stations ngesikhathi sokhetho. Abezek bathi ama-observers adabuka ezwekazi le-Africa kuzamela ahlawule amadola alikhulu eMelika, i-$100, abezigodlo ezilabameli eZimbabwe ama-embassy bona bazakhokha $300, $300. Amanye ama-observers adabuka phandle kwe-Africa kuzafanele ahlawule $400 eMelika, $400. Intatheli izindaba ezidabuka eZimbabwe zihlawuliswa $10 eMelika, $10. Intatheli izindaba ezidabuka eZimbabwe kodwa zisebenzela inhlanganiso zamankampani ezindaba akwamanye amazwe njalo zibhalisile kukhomishin Zimbabwe Media Commission zihlawuliswa $100 eMelika, $100. Lalezo ezidabuka ezekwazi ezwekazi le-Africa zilenhlawulo yinye $100. Inhlanganiso zezindaba ziyakhonona ukuthi lezo ezibhalisileyo kudala labe Zimbabwe Media Commission kakumelanga ziphinde zibhataliswe ukuthi zeneliswe ukuthapha indaba zokhetho. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umanyano wenhlanganiso waba kumsebenzi wokulungisa izimota kwele Melika o-United Auto Workers Labour Union uthi baqalisa inkulumo kuleviki ezokuthi bengezelelwe iholo lamankampani amakhulu alungisa izimota kuleli lizwe. Iningi lamankampani la abikwa esefuna ukugxila kakhulu ekulungiseni izimota ezisebenzisa amandla kagetsi. Umongameli Ali Bongo Ondimba weLegabon utshele abasekeli bakhe ngomvulo ukuba uselungele ukuncintisa kukhetho okwehlandla lesithathu ngemva kokukhethwa libandla lakhe eleDemocratic Party ukuthi alimele kukhetho oluzaqhutshwa mhlakancwabakazi ziku-26 lonyaka. Umndeni kaBongo usubuse eLegabon okweminyaka engamashumi amahlanu lanhlanu i-55. Abasakhulayo bayacatshangelwa ukuba yibo abamemethekisa izehlakalo zodlakela lwezombusazwe elizweni ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzaqhutshwa lonyaka ngoNcwabakazi kunyanga ezayo. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kuTobias Mudzingwa esethulela lolu daba eseHarare.
Sekuqhamuke udlakela endaweni ezibalisa eMashingo, Hurungwe, Chiretsi lezinye, lapho abacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla leZANU-PF abahlameze abakubandla leCitizens Coalition for Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Abe-CCC bavinjwe ngabakubandla elibusayo lamapholisa bezama ukukhankasela ukhetho oluzaqhutshwa mhlaka-23 Ncwabakazi lonyaka. Amanye amalunga ebandla leli batshaywe ngesikhathi beqoqa kumbe besemhlanganweni yabo loZulu. Kulabathi ubudlwangudlwangu lobu bumemethekiswa ngabatsha, kube labanye njalo abathi konke lokhu kwenziwa yilabo abakubandla leZANU-PF kuphela. Okhokhela uhlangothi lwabatsha kubandla leMthwakazi Republic Party, uMudenda Chilumbo, uthi ibandla elibusayo yilo elibangela udlame.
It is not the first time ukuthola ilizwe leZimbabwe liphatheka kudlakela ngesikhathi sokhetho. That's ZANU-PF syndrome. ZANU-PF is equal to violence. Asingeke sakumisa lokho ngoba iviolence ise headquarters ZANU-PF eJongwe House.
Okuhlangothi lwabatsha kubandla leCCC uSenzeni Maphosa laye uthi ibandla leZANU-PF yilo elitshotshozela udlakela.
Iviolence sebeyenza ngendlela yokuqhatshwa engingathi ikusetshenziswa ngabadala kwezombusazwe abaqakathekisa unanzelela bona lemuli zabo ngaphandle kwababusayo. Sokusenza basebenzise iviolence le ukubamba ngamandla abavoti ukuze bababisele ezikhundleni yenkani lanxa bengancedisi izigaba. Abasakhulayo baphatha iviolence bese bebhadalwa ngomgano wesitshwala lezidakamizwa bakhohlwe inhlupho lesizi abaphakathi kwazo.
Kodwa isikhulumeli sohlangothi lwabatsha kubandla leZANU-PF kobulawayo u-Addington Mpofu uyakulandula ukuthi kulodlakela elizweni kanye lokuthi lubangelwa libandla lakhe.
Elizweni lonke jikelele asisela problem ye-violence, kodwa inkinga enkulu esisihlangana layo ngeyabantu abafuna ukuthi kukhanye ngani kule dlame khona kungela dlame. Ngabantu abaphelelwe ngumphako kwama-ideas sebecabanga ukuthi hayi uthi siyenze ngani kulo dlame ikanti alukho. So that is the biggest problem that we are facing.
Unkosazana Barbara Pepe, okhokhela inhlanganiso ebona ngezokhetho e-Election Resource Center, uthi ukuze ukuphatheka kwabasakhulayo endabeni zodlakela kuphele, kudingakala ukuthi ontanga laba betholiswe imisebenzi.
We need to have ama programs anga empower ama young people ukuthi bakwanise ukuzimela bodwa, bangafiki ezigabeni zokuthi babe desperate, kube labantu abathatha advantage of them bebanika ama resources angacholutho ukuthi benze imisebenzi yabo emibi. I-government isamele ibone ukuthi iya create i-employment for abantu abasha ukwenzela ukuthi babe absorbed in the economy, benga absorbed in the economy abasoze batholakale besenza izinto ezinjengalezi.
Ingcweti ecubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi amabandla ezombusazwe lawo alawo umlando wokumisa udlame osoluqhamuke endaweni ezimbalwa eZimbabwe.
Lokhu babethengela utshwala benikwa izimali izano baza belokhe bengena ezimgwaqweni besenza udlame. Asonto engalungisela ngesiphangiphangi, kodwa ye bona omongameli abamaqembu abusayo kumbe ancintisayo kukibo ukuthi bakhulume labantu ababulabo that abazali ukuthi hatshi udlame ayisondlela yokusebenzisa ukuhuga amavoti.
Kwake kwaqhamuka udlakela lwezombusazwe kusukisela ilizwe lisanda kuthola uzibuse langesikhathi umuyi uMorgan Tsvangirai ephume kukhetho lungamongameli olwaluphindwa ngomnyaka ka-2008. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Abenhlanganiso ebona ngeze ngomdlalo wenguqu emhlabeni jikelele Federation of International Football iFIFA babombe icommittee ezakhokhelwa ngumnumzana Lincoln Motasa eyokulawula ezenguqu elizweni kuze kufike unhlangula ngomnyaka ozayo. Lokhu kuza ngemva kokuba sebevumelene ukuba eZimbabwe lamukelwe kulomanyano osokuza bangela ukuthi leli lizwe liphatheke kumncintiswano yokungena emidlalweni yamazwe omhlaba ye-World Cup eka 2026. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kumlondolozi Ndlovu.
IFIFA ihle yabe ikomiti yabantu abane ebizwa ngokuthi iFIFA Normalization Committee ezabikhokhelwa ngoke wakhokhela iqembu lenguqu eleDynamos uLincoln Mutasa owake wadlalela iqembu eleHighlanders uSikhumbuzo Ndebele, igqweta uNyasha Samandwe lo wadlala ibhola labesifazana uRosemary Mukatsa. Unkosikazi Rosemary Mukatsa utshele intatheli izindaba ukuba bazozama ngazo zonke indlela ukuba balungise ubunzima obubhekane lo mdlalo wenguqu kuleli.
Sisebenza ukuthi ibhola lethu eleZimbabwe libuyele lapho kade likhona, njengoba ukwazi ukuthi kade sesile almost a year and a half kungela enye into kade senzakala ebhoreni. But siyabonga i-government, SRC, i-FIFA, i-CAF, le-COSAF ukuthi bahlangana babona kulungile ukuthi ibhola leZimbabwe kumele libuyele. Endo yinto enhle kithi thina abantu beZimbabwe ukuthi sekuyisikhathi ukuthi sisebenze singabantu bayo ukuthi ibhola lethu lithuthuke.
Lokhu kusekelwe ngomunye okule committee umnumzana Sikhumbuzo Ndebele.
Nxa uyikhangela indaba le ngendlela ebanjwe ngayo kwaba lokuhlukumezana lokungazwanani, but coming to this end sesikhangelisisa on ama-demands abantwana le-responsibility esivunywe i-government ne-FIFA kanye ne-CAF all together. Abantwana abaningi bebengasela themba.
Umphathintambo wezemidlalo uKathy Coventry uthi inyathelo leli lizakwenza ukuba umdlalo wenguqu uphathwe ngendlela yenhlonipho.
I want to thank FIFA, COSAFA and CAF for being open.
Ngithanda ukubonga iFIFA, iCOSAFA leCAF ngokuzwisisa. Lokhu kakwenzekanga ngosuku olulodwa. Ngithanda ukubabonga ngokusinceda labo. Sifuna usizo kibo.
Umnumzana Zibusiso Moyo omunye wabalandeli benguqu wamukele ngenjabulo ukubuyela kweZimbabwe emidlalweni yamazwe omhlaba.
So that asingakwazi ukuthi khona ebhaleni emazweni amaningi ukukazizibalungisa ama-ground kodwa thing that sikwanise ukubukela ama-team amanye amazwe oNigeria lakobanye ba
eleZimbabwe belimise ukudlala inguqu lamanye amazwe ngemva kokudonselana okusuke kwaba khona phakathi kweFIFA le-commission kahulumende eye-Sports and Recreation Commission SRC ngo-2020 ngenxa yokukhipha kwayo inkokheli eye-Zimbabwe Football Association ZIFA ekaFulton kaMambo labanye bakhe okwabonwa yiFIFA njengokungenela kwahulumende kwezemidlalo wenguqu kuphambana leziqondiso zokulawula umdlalo lo. Ukukhitshwa kukaMambo yena owayethethiswa inkohlakalo wenza ukuba iZimbabwe ingenelisi ukuphatheka kumdlalo yenguqu emhlabeni wonke jikelele. Ngemva kokuza kweFIFA kuleli ngenyanga ezisanda kwedlula, inhlanganiso yeFIFA iqine ivumelana le-SRC ukuba eleZimbabwe livunyelwe ukudlala lamanye amazwe omhlaba. Ukukhulumisana lokhu kube phakathi kwe-SRC, i-Confederation of African Football CAF, le-Confederation of Southern African Football COSAFA, okwenze iFIFA yagcina izwisisa. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Siyabonga mlondolozi. Lingakhohlwa luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lwabasakhulayo lapho untungameli inkomo yabe khangela ukubuya njalo kweleZimbabwe emdlalweni yenguqu yamazwe omhlaba eye-FIFA. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.